awula budlelwano phakathi kwahulumende weZimbabwe nohulumende weBrithani. Kule ndlela yokuthi umuntu azibingele yena umsebenzi. Ungakhangela umbikolwana umbalisi okhangelele ukuhola imali encane nxa elezinye izinto ezingenelanga ezifuna eBrithani uzabe hola isilinganiso esingafika kubo £20,000. Ngaleyo ndlela sizathola ukuthi nxa kungumbiko olesiqinisweni esihle baningi ababalisi abazakhangwa i-£20,000 nxa beqathanisa i-£30,000 RTGS etholwa ngabantu eZimbabwe.
Lokhubona nxaku i-£20,000 ngomnyaka kumbe utsho ngenyanga?
i-£20,000 ngenyanga nxa be umbiko uchaza. Konoku kuzasiyenza ukuthi sibe lokuhlupheka okukhulu, ikakhulu izikolo vele sikhala ngokuthi kathesi uhulumende nxa ekhuluma ngokuthi uzaqhatsha 7,000. Kusho ukuthi kulaba abavele sebeqhatshiwele abangaqhatshwa, iningi lizabona kungcono ukuthi liye eBrithani liyezitholela imali enhle, babuye mhlawumbe sekulokungconakalakho. Ngezinye indlela khonokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu kanakekeli izisebenzi. Okukhulu nxa singabuyela endabeni yeRwanda, uhulumende wethu waphendula esegxeka abantu abanjengabo Obed Masaraure, abantu abanjengabo Joe lo Secretary General we-Educators Union of Zimbabwe esithi ngabantu abalamanga. Kodwa nxa sikhangela kusukisela umnyaka uqalisa kuze kufike lam, umuntu osekhuluma amanga kakhulu ngohulumende ngoba sike sathenjiswa ukuthi kuseyafika uJune wonke umuntu usebenzisa eZimbabwe esikahulumende sizabe sesiholiwe dollar. Uhulumende ke kufika lesi sikhathi wathi kalayo i-US dollar. Kodwa kathesi nje kungakadluli amalanga amanga uthole uhulumende benikana inkalakatha ngezimali abazijontileyo besithi ngamaloni. O-NPA bebanikeza ama-40,000, deputy minister bebanikeza ama-350,000, uminister bebanikeza ama-500,000. Ngikhuluma nge-US dollar. Okuyikuthi imali ikhona kodwa kabafuni ukuthi izisebenzi zinikezwe le mali. Kulula kibo ukuthi umuntu ahlale eguqile phansi ecela ngoba umuntu enxa esenikeza imali yokuthi ayenze izinto uzazimela kuhle. Nababalisi babathembisa ukuthi bazababhadalela ingane zabo kodwa kuphela ozaba lesiqiniseko sokuthi lebhede ifike nani nani yomntwana. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Indaba yeRwanda afuna ukuyifaka egcekeni ngoba engayifaka egcekeni abantu bazaba lolwazi olukhona. Kodwa-ke eBrithani nxa umbiko uvela ibe bedandalaza ukuthi umuntu azibonele azikhethele ukuthi lokhu ngiyakufuna kumbe angikufuni.
Kudaba lwemali lezi zebhonasi elazithembiswayo selizinikiwe yini?
Ibhonasi elayilenziswayo funa ikucacile. Thina njengenzekeni basifuna 540 njengombolozi ukuthi nxa sasiyabe sinikeza ibhonasi umbalisi wayekumbisebenzi kahulumende sasizabale 1,080 kodwa uhulumende wabuyele emuva waya kuthi umholo wethu asinikeza wona lo i-30,000 RTGS lingana le-87 US dollars.